abantu bebebaningi nenze ngathi kungikhumbuza umnyaka ka-2000 lana saba naye e-Old July ngoba abantu bebaningi njalo besilamaqembu amaningi adevela ngaphandle kwelizwe eBotswana, South Africa, bonke laba bebuya bezencedisa ukukhusela umkhosi wenkosi. Njalo esingakutshoyo ukuthi abantu bakhanye bebobotheka bethaba ngalokhu kade kusenzakala le nkulumo ezize khona kade zivela ebantwini.
Sizwa kuthiwa bekulo msekeli kamongameli ngokwakuqala lokhu ukuthi kube lesiphathamandla sikahulumende esiphezulu kangaka.
Ungakhohlwa ukuthi uphuma endlini eyayilobuduna ebukhosini bukalobhengula. Ngakho yena ngokwakhe le ndlu yakwabo baqakathekile njalo layo yakuqakathekisa. Uthe khona ngale kazange akhulume ngokuba isiphathamandla sikahulumende. Ukhulume kakhulu ngobuntu bethu lokuthi sifanele sibuqhube kanjani njalo sizazise kakhulu empilweni yethu ukuthi singobani njalo sile mpilo enjani phakathi kwabantu eZimbabwe.
Kukhulunyiwe njalo ukubana sekuzabekwa inkosi yamaNdebele, kuliqiniso yini lo?
Ngomnyaka kusakhiwa i-Old Blawayo, izinto ezimthela ufezasebenza lokho lakho zange zahlala labadala zakhuluma ngayo lindaba. Utheni ngomnyaka ophelileyo sikhumbuzo senkosi, abanye laba ababekhona bagcizelela ukuthi hayi bo asithelelanga singala nkosi. Ngakho bekungumbiko utho osuke kumakhumalo usitsho ukuthi sesiba ngabani ekuthini kuvuselele ubukhosi, ngoba abantu bebekhangelela ukuthi beze ngaleyo nto njalo leyo nto bayayifuna njalo lowo bukhosi buzavuka. Ngabe abantu bayathanda loba abantu bengathandi, ngoba kuhambelana lobuntu bethu njalo abantu bayatshiseka. Kukhanya ingani nxa konke kuhambe ngendlela eqondileyo, lo mbikeli uzwileyo ungabe uliqiniso.